kunkulumo enziwe nguhulumende izolo iNJNC ibikwa bilamalunga ayisishiyagalolunye akhethwe nguhulumende ukuzamela izisebenzi zenhlanganiso ezedlula ezilitshumi lasishiyagalombili. Inkokheli ye-PTUZ le-ATUS egoqela uRaymond Majongwe lo-Obed Masaraure zithi azizo zihloniphe izivumelwano ezaphuma emhlanganweni enziwa nguhulumende le-NJNC ngowabona benganxuswanga kule mihlangano. Ekhuluma emhlanganweni we-ATUS PTUZ lenhlalezindaba enkundleni ye-Africa Unity Square namhlanje, umkhokheli we-ATUS umnumzana Obed Masaraure uthe imihlangano eyenziwa nguhulumende le-NJNC ngamadlwane.
The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we have rejected the Apex Council.
Thina njenge-ATUS asiyinanzi i-Apex Council, asiyinanzi i-NJNC ngoba inhlanganiso lezi zombili azihlanzekanga njalo azilanyembezi lezifiso zabasebenzi, ngakho azingeke zamela abasebenzi. Asisoze sinanzelele impumela yalokhu abaza kuvumelana emahhovisini abo khona ngale.
Kodwa inhlanganiso lezi zithi amalunga azo akasoza kwela emsebenzini ngoba abalayo imali enelayo yokuthi bayisebenza. I-PTUZ ithi amalunga ayo aza kuya emsebenzini asebenze kabili ngeviki okwenyanga yakuqala izikolo zivula, benika uhulumende isikhathi sokuthi alungisise izikhalazo zabo. Kodwa unobhala we-ATUS uthi amalunga abo akasozabuyele ngoba iningi labo lisebenzela emaphandleni khathana lemizi yabo, ngakho akwenza ukuthi bayisebenza uhulumende nxa engezanga lokho abakufunayo.
Abanye bethu bazabe behamba besiya ezikolo okwamalanga amabili ngeviki, kodwa thina sithi hayi, thina bethu abangeke bekwanise lokho, shouthi sabe silayo phela imali yokuthi sihambe, ukuthi ngihambe nginje ngisuke ngihambe ngebhinga ngiyahlala 2 days impenduke futhi ngapha, hayi ngiyabe sengidlala, asidlali.
Kodwa iningi elikhulumisayo le-Studio 7 lithi ungakhulumi ngelizwi linye okwenziwa zinhlanganiso zababalisi kulakho ukuphazamisa imizamo yabo ngemva kokuba i-PTUZ ithe ababalisi bayasebenza kabili ngeviki kuthi athuzi sithi bengabuyeli. Umnumzana Abe Usiziba isakhamuzi seHarare uthe uhulumende uzathatha ithuba lokudabula umanyano okhona kumalunga amele ababalisi njengalokho akwenzileyo kubodokotela abakade bekhalile umsebenzi. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association babikwa bebekucele likahulumende ngesikhathi abenhlanganiso yabodokotela abasafundela umsebenzi eZimbabwe Hospital Doctors Association bebefunga ukungabuyeli emsebenzini.
Hayi, thina siyabakhuthaza sibili laba ababalisi ukuthi kabakhulume ngelizwe elilodwa. Hayi khona ukuthi bethi enye inhlanganiso ithi iyabuyela emsebenzini, enye isithi ayibuyeli. Lokhu kuzenza ukuthi uhulumende athathe advantage angenele kube le ngxabangqoza, kugcine sekukhanya vele ukukhalala imsebenzi lokhu abakwenzileyo sokana kusacaca ukuthi bakwenzelani. Kabakhulume ngelizwe elilodwa bevumelane into eyodwa, yikuthi into leyo iphumelele.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Osalo Siziba laye uvumelane lokuthi ababalisi balakho ukugcina sebedabukane phakathi ngalolu daba, ethi ukukhalala umsebenzi kwababalisi sokuchiye ilizwe liyimizuzu nje emilutshwane ukuthi libhidlike ngoba kukhanya zonke izisebenzi zikhalala umsebenzi esikhathini esifitshane esilandelayo.
Ngabe kuthiwa umdlalo ngowe-100 kilometers, bona ngani sesihlalelwe yi-10 kilometers ukuthi sifike kusituation where ilizwe liyadubuka. So ngoba uhulumende ukuzayenzakala uzayala ama-demands ama-teacher amanye azadivide bazaqasa ukhupha abanye imali, bazaqasa ukukhuluma ngamazwi atshiyeneyo, bazaqasa ukuwadivide abanye, bazaqasa ukuya ezikolo abanye, bazaqasa ukuyekela. Uyabona into yakhona ibe le discord, but kuqeda ngonapho kuyaqalisa abanye nxa ungaso ngowindi kuyabe kuyizidakwa bekhuluma ama-prize ngentengo zotshwala, nxa kungaso zidakwa kuyabe kungama-students ema-university bevula nje manje ngoFebruwari, nxa ungasibo bona laba kuyabe kungamapholisa lamasosha. So uhulumende ohlakaniphileyo kufanele ukuthi elalela wande ngenxa yokuthi nxa engayekela njalo sesiseduze ukuthi ilizwe lidubuke sente.
Kodwa ukukhathaza uZulu ukuthi ilizwe liqhubeka libhidlika, inkokheli yelizwe ithule ngesikhathi amafutha ezimota lenye impahla eqakathekileyo elizweni iqhubeka isilela. Lokhu kuza njalo ngesikhathi umpantshindaba wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebikwa esengezele iholo lamalunga edayele ephalamende. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bhebhe.